Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kuzibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba ukuthi kube kulonke kuphunywa kungena emhlanganweni kulonke kuphikiswana ngendaba zemali, kumele umkhulumi ende akhangele abakwethu ngesikhiwa i-cost of living. Just the poverty that I'm lying and you have a gun this week high. Abantu laba singabasiza sifike ehlandeni elingaka.
Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ibe lo mhlangano wokuxoxisana ngodaba lweholo, kodwa akukho okulobela okulobubelo okuphume kuwo.
Kunengi okunye okuzaphumela egcekeni ngokuya kwesikhathi, kuza manje ukuthi amashobhi bevaliwe amashobhi onala amaningi, but bethiwa nendlela ukuthi abantu bahamba besaha iminyango yonke inzekela. So konke khonoku kuyatshengisa nje ukuthi ikhona enye into engahambayo.
Ukubotshwa kwabezanu PF lembiko yokuthi amapholisa abejojozela ukuthi kugqekezwe izitolo sokudale imibuzo eminingi ekutshengiseleni ngokungayi emsebenzini obekuselizweni kule iviki. Ngowoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho uxoxa nomculi weRumba uMcebisi Chauke weqembu le Amathonga Amahle eselilamadlalade amathathu wonke adla uBhedu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council lamhla babe lomhlangano wokuxoxisana ngodaba lokwengezelelwa kweholo lamalunga phansi kohlelo lwe-negotiating council, kodwa akukho okubambekayo kuphume kuwo njengoba izisebenzi zisithi kazemukeli ezikunikwa nguhulumende. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli zindaba ngemva komhlangano wabo lomqhathi owenzelwe emaofisini e-NASA, umgcini sihlalo we-Apex Council unkosikazi Cecilia Alexander uveze ukuba uhulumende wengezelele imali abekade ebanikeza yona ukuze basizakale ekuphileni eye-cost of living adjustment isukela kuzigidi ezilikhulu lamachumi ayisithupha zamadola 160 million isiya kuzigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million. Kodwa bathi akusikho abekade bekukhangelele.
This falls far short of our demand and will not restore the value of our incomes to the period before October 2018.
Le mali inlutshwana kakhulu njalo kayikuletha inguquko kuholo lethu nxa ukhangelwa udaba lokuqansa kwentengo yempahla okuqale ngomfufu unyakenye. Siza kuyakhulumisana lamalunga ethu sibathulela okuphume kulo mhlangano okuyibona abazakusho ukuba kwenziweni. Nxa sikhuluma ngokungami kuhle kwezinto sikhuluma ngento ekhona. Kumele sikhulume ngokuyikho nxa ukhangelwa indlela intengo yempahla iqansa ngayo. Lokhu yikho esikwethule kuhulumende.
Abe Apex Council bathi imali le inlutshwana kakhulu, kodwa bemukele abayiphiwa phansi kohlelo olwe-cushioning allowance ngumongameli Emmerson Mnangagwa athe basizakale ngayo kusukela kuyona le inyanga kuze kuyefika umvimbitho. Bathi uhulumende wenze kuhle ukubonisa ukuba uyananzelela ubunzima izisebenzi zakhe zibhekane lazo lanxa besithi inlutshwana kakhulu. Umnumzana Nkosi Khona DVD isakhamuzi semzini weHarare uthi lanxa elincoma lelinyathelo elithethwe nguhulumende kumele akhangelisise akutholisa izisebenzi zakhe kube ngokuhambelana lesimo elizweni.
Uhulumende kumele ukuthi akhangele isimo lentengo yokuphila isikhona eZimbabwe. Ngoba ukuthi kube kulonke kuphunywa kungena emhlanganweni kulonke kuphikiswana ngendaba zemali, kumele umkhulumi ende akhangele abakwethu ngesikhiwa i-cost of living. Just the poverty that I'm lying and you have a gun this week high. Abantu laba singabasiza sifike ehlandleni elingaka. Ngoba kubancedi ngoba kade sifike kuthiwa 300 million ingxenye yokuyi-80 bond nje umuntu ngamuntu. So nje ngasingathi imali yomchova nje naleyo ukuthi kumele abantu begade othisha be abaye baye emakhaya abaye bagada khona emadolobheni okudura khona.
UDVD uthi laleyo mali ukuthiwa izophiwa isebenzi okwenyanga ezintathu engasoke yasiza lutho ngoba indutshwana kakhulu.
Yeah, mvumelana labo kakhulu ngoba le cushioning fee ibuye ngesikhathi umongameli sekhulume ama prize amasha. Uthe sekhuluma ama prize amasha kwaso sithi laba abezibabwe Congress of Trade Union sithi ayahlaleni phansi ngoba akusancedi ukuthi sisebenzelane. Ikuhulumeni lohlo echa khona lapho masinya wathi i cushioning fee. Nxa kuyi cushioning fee kayihlali i cushioning fee ngoba i 3 months zasesibheke yawulokho ngakatshintshi lutho ngombono wami. So akungeke kubasize okuya ngathi.
Abe Apex Council bathi isaziso sokukhala umsebenzi siphela mhla ka 25 Zibandlela. Lesi saziso senziwe abenhlanganiso yezisebenzi zonke eZimbabwe Congress of Trade Unions bengakaqoqi ukutshengisela kwabantu ngokungayi emsebenzini kungakenziwa. Obekhokhela emhlanganweni walamhla emele uhulumende umnumzana Rito Chimbunde walile ukukhulumisana lentatheli zindaba esithi akavunyelwa ukwenza lokho. Izisebenzi zikahulumende zithi zifuna ukuba ohola imali elutshwana athole inkulungwane lamakhulu ayisikhombisa zamadola $1,700 ngenyanga. Kusenjalo abenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope eye-European Union basole ukusetshenziswa kwamandla okudlulise amalawulo ngabezomvikela lamapholisa ngesikhathi uZulu etshengisela okuqoqwe ngabezeZTU. Abe-EU bathi uhulumende weZimbabwe kumele enze inhlolisiso phezu kokutshaywa kukaZulu ngesikhathi sokutshengisela kanye lodaba lokuvalwa kobulembu be-intanethi wamagagasi nguhulumende. Bathi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende loZulu kuguqulwe imithetho encindezela abantu besithi udaba lweZimbabwe lokukhankasela osomabhizimusi ukuba bazesungula amabhizimusi abo kuleli kungaphumelela kuphela nxa lokhu kuthe kwenziwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukubotshwa kwamalunga ebandla lezanu PF lembiko yokuthi amapholisa abejojozela uZulu ukuthi agqekeze izitolo sokudala imibuzo eminingi ekutshengiseleni obekuqoqwe ukuthi abantu bengayi emsebenzini kodwa kwaqhamuka ubudlangudlangu. Kanti vele kungabe kuhamba njani? UChris Gande weStudio 7 uyalandisa.
Izitolo eziningi ikakhulu emalokitshini akobulawayo sezivethwa ngumoya ngemva kokugqekezwa ngabantu kade betshengisela. Umbuzo wakuqala ngothi amapholisa kungani engavikelanga lezi zitolo. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umongameli webandla le-MDC, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi sokuvela izibonelo ezikhomba ukuba ubudlwangudlwangu obukade bukhona ekutshengiseleni lokhu buqoqwe libandla elibusayo elezanu PF.
Wena kusegcekeni ukuthi ngemvana ukuthi kube lokutshengisela lokhu uMnangagwa lo Army General uChiwengwa bakuplana kuhle kuhle ukuthi bona bazathumela abantu babo ukuthi bayegqekeza izinto izitolo babangumsindi ukwenzela ukuthi amasotsha abengagqokanga ama-informu abesethwadula abantu sokusithi ngemva kokuthi sokusebusuku sokubuya amasotsha alezigqoke sengena ezinhlangothini emizini yabantu entshontsha futhi njalo etshaya abantu ngendlela efanelayo naleyo.
EHarare kulabasakhulayo bebandla lezanu PF ababotshiweyo betheswa icala lokutshisa ibhasi. Lokhu kufake sobala imicabango yabanye eyokuthi kulesandla sebandla lezanu PF kubudlwangudlwangu obukade busenzakala. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi akusathandabuzwa ukuthi ibandla lezanu PF belingemva kwobudlwangudlwangu obuqhamukileyo.
Wena kumele sizibuze ukuthi ngabantu abazenzeleyo kodwa yini kumbe bekule sandla esinye esicatshileyo. Yimbuzo abantu abathi nxa singathi ngesilungu when the dust is settled, kumele sizibuze ukuthi kade kuhambe njani. Kuzana nje umuntu eHarare bekuthiwa kulabantu bezanu ababothiweyo nabo besemsindweni onalawo ukutshisa amabhasi. So kunenge okunye okuzaphumela egcekeni ngokuya kwesikhathi. Kuzana nje ukuthi amashopu bevaliwe, amashopu onalawo amaningi, but bekuthiwa le ndlela ukuthi abantu bahamba besa aha iminyango yonke into le. So konke kono kuyatshengisa nje ukuthi ikhona enye into engabangi.
Eminyakeni yabo 1980 wabulawa abamhlophe abayisikhombisa abokuza njengendlela yokuthumela amasotsha ngesikhathi segugurawundi. Abanye bathi ubudlwangudlwangu obukade busenzakala kulezi nsuku bufana lalokho okwenziwa ngesikhathi segugurawundi ukuze uhulumende athole isizathu sokungenela uZulu ambhaxabule abanye bebotshwa. Omunye umbuzo osukhona kathesi ngothi sokunembono etshiyeneyo yini kubandla leli elaziwayo ukuthi lilamaxuku amabili, iLacoste esekela umnumzana Mnangagwa le-G40 eyayisekela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Sibuze uNdebele umbuzo lo.
Yikho okulo mbuzo engathi kungaba nzima ukuthi siyiphendule nalowo ukuthi kube kungabantu abanjani, but ngokuya kwesikhathi I think abantu bazamele bezame ukuhluzisile ukuhluza sibintela leyo beyikhangelisise ukuthi kathi vele okubangele ukuthi abantu begcina bentshontsha kuyini. Maningi amastiyaway ajali kwenzakale eZimbabwe, but awukaze kube lokuntshontsha okwenzakele njengakathesi, ngoba mbona ukuthi emalokishini ikhona ishopu nje leyi-one eseleyo ingazange yagqekezwa. Ukusuzibuza nje ukuthi kanti amapholisa wena ayebengaphi, behluleke ngani ukuthi bona bebavimba abantu laba ngesikhathi besenza khonokho.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa onguye osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe ubikwa ekhulule umkhokheli wabasakhulayo kubandla lezano PF umnumzana Godfrey Gomwe ngemva kokubotshwa edubule abantu ababili kade betshengisela. Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Sibanda uthi lokhu kutshengisa ukuba abasekeli bebandla lezanu PF babambene njalo bebesebenza ngokuqondiswa kukaChiwenga owayengumkhokheli webutho.
Abantu bezanu abababotshiweyo basebenzele ndawonye lebutho, basebenzelana njalo ndawonye loMnangagwa loChiwenga ukuthi bayenze ubudlwangudlwangu lokuntshontsha. Kuthiwa into ababezitshontshile yabe iyimbadalo yabo. Ngakho siyakubona ukuthi kusegcekele ukuthi kade kudingakalani lapha njalo lokuthi kade besenzani. Phela nabanye ababotshiweyo batholakele kobulawayo ukuthi bebenezithupha zokuba ngamasotsha kodwa bebotshwe betshontsha.
Inhlanganiso yezisebenzi ezctu eyiyo eqoqe ukutshengisela lokhu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokonakala komnotho elizwe ithi ibingathanga uZulu angene ezitaladeni. Umgcinisihlalo weZctu esigabeni seWestern Region umnumzana Ambrose Sibindi uthi isandla sezanu PF siyakhanya ebudlwangudlwangwini obenzekeleyo elizweni.
Inkuthi azayisegcina ukuthi abantu leyi ukuthi awungenele umuntu kahlale endlini yakhe. Sonke sesibukhole ukuthi nxa sokulabantu bezanu PF ababotshiwe betshise izimoto abaye betshontshe amagros. Siyabona ukuthi izanu PF ibisibonile ukuthi abantu bezimbabwe balalele lokho esifuna babukwenza bakwenza kahle. So-ke izanu PF iyakwazi ukuthi vele iphila ngokuthi yenze lokho ukuthi ayikungenele ukuthi ayi-infiltrating ngesithiwa. So-ke bese befuna ukuthi bayi-infiltrate i-process le besiyenza ukuthi kukhanya ungathi thina ebesiza abantu ibesesikhoze ukuthi ube nokudlwangudlwangu. Kodwa sibonge inkosi ngoba sekusegcina ukuthi hayi sokuvezile ukuthi hayi abantu kade besabe nobudlwangu yibona bezanu PF bona babhoda hali befuna ukuthi baphambanise into yabantu. So-ke sokukuhle ukuthi hayi sesikhale ukuthi athi sibone ukuthi kanti bona amakhosi njengoba kungani bezanu PF bazakwenziwayo.
Kodwa umphathitambo kahulumende obona ngezenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema uthi inhlanganiso ezizimeleyo zimanyene lebandla eliphikisayo le-MDC yizo ezijojozele ubudlwangudlwangu ngendlela yokugcona uhulumende ukuze kususwe uhulumende kaMnangagwa esihlalweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguChris Gande.
Siyabonga Chris, kunjalo nje ngenxa yokuvalwa kobulembu beinternet eZimbabwe akusela akuselula ukuthola imviko yokwenzakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Ngakho ke ukuze sizwe okwenzakalayo kobulawayo, sithinte ngocingo intatheli zindaba iStudio 7 ekulelo dolobho uAnastasia Ndlovu ukuze asichathekele okwenzakalayo. Siyakwamukela Anastasia.
Ngiyabonga sithandekile Mhlanga.
Unjani umumo khona ngapha?
Umumo edolobheni lakobulawayo lokhe ungamanga kuhle ngoba nje amavinkili esethe avulwa, abantu bayathenga. Uma bengena ezitolo baqala benze indwendwe, indwendwe lezi zikhangelwa ngama security guard lamapolisa ukwenzela ukuthi kungabi lokubuthwa njalo kwempahla, njalo lentengo yempahla isithe yaqansa. Izolo uhulumende ebethe wavala njalo amagagasi ngabo 10 ebusuku etshela ukuba ama service providers anjenge Econet, Net1, Telecel bavalele abantu ubulembu. Namhlanje njalo futhi iEconnect lawo wonke nje ama service providers asekhiphe njalo umbiko othi uhulumende usethe bavule ubulembu. Loba nje kuvulwa ubulembu, ama social media wonke alokhe esavaliwe, abalisa iTwitter, iFacebook, iWhatsApp neYouTube avaliwe, kodwa ubulembu sobusebenza.
Ye, manje abantu kubathinta njani lokho, bathintana njani njalo lentethele izindaba zisebenza ngaluphi uhlobo?
Okwamanje intatheli njengentatheli zindaba sisebenza nzima, siphakathi kokwesaba ngoba amapholisa, amasotsha kunye nabantu abatshengiselayo bebesihlukuluza ngesikhathi sithapha indaba. Bebengavumi ukuthi sisebenzise ama-cellphone ethu ekuthatheni ama-video lama-pictures ukuthi ungabonakala ukwenza lokho, behle bekuthembise ukutshaya. Ngakho-ke njengentatheli zindaba sisebenza nzima okwamanje.
Ye, uthe kulabanye abathengayo impahla ezitolo njengoba sisize ukuthi eziningi bezixakeziwe, yiziphi ezilempahla?
Amavinkili wonke asemalokitshini avaliwe, bayesaba ukuvula lawo athi ayekele ukugqikezwa. Kodwa lawo agqikeziweyo, abanini bamavinkili baphakathi kokukhangela ukuthi kungabe kuzabiza malini ukulahlekelwa kwabo kwempahla lokudilizwa kwempahla zabo. Kuthi labo abalama-insurance bazadinga ama-insurance ukuthi ebasize, kodwa labo abade bengafakanga amabhizinisi abo ku-insurance balahlekelwe kakhulu. Amavinkili avulileyo okwamanje ngasedolobheni yiwo alempahla ezithengiswayo. Amanye amavinkili asekhwezile impahla zabo, njengakoSpar sebekhwezile impahla, kodwa koFood for Less hayi, bebengakhwezi impahla. UTM Hyper naye uvulile, kodwa nxa abantu besiyangena esitolo bangena ngendwendwe ezikhanyelwe ngama-safeguard lamapholisa.
Hayi, sibongile kakhulu ukuthi usitshele lokho okwenzakalayo khona ngapho edolobheni lakobulawayo.
Yabo.
Leyo ke intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu. Vulaisoko lamuhla sikhangela umumo oseZimbabwe ngesikhathi uhulumende elokho evala njalo evula ukusebenza kobulembu be-internet obusetshenziswa ngabaningi ukukhulumisana lezihlobo labangane eziphandle kwelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court wamukele isicelo sabathutshisi sokuthi aqhubekele phambili evalelwe owaze waba ngumongameli wele Ivory Coast uLaurent Gbagbo aze abuyele emthethwandaba ngohlolanja. Ekuqaleni kwaliviki abahlulela kulolu daba lokuthoniswa kukaGbagbo bamfumene engelacala besithi akulabufakazi obeneleyo kucala letheswayo lokubangela ukudlakela olwabulalisa abantu abazinkulungwane ezintathu ngemva kokhetho lomnyaka ka-2010. Ele Democratic Republic of Congo seliyale ukwamukela inkuthazo yenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union yokuma ukwethula impumelelo yokhetho yokudinga umongameli olwenziwe ngenyanga edluleyo ngoba umthethwandaba obusahlulela udaba lwale impumela ungakhululekanga. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ukhuthaza uhulumende ukuthi ancedise abanini bamabhizimusi agqekeziweyo kwamanye amalokishi aleli dolobho ukwenzela ukuthi asungule umsebenzi. Umnumzana Melusi Moyo umabhalane obona ngenhlelo eziphathelane labamabhizimusi kwelinhlanganiso uthi iningi labantu lithenga ukudla emavinkilini ambalwa avuliweyo emadolobheni ngesikhathi imota zokuhambisa zisilela njalo le mali yokuzibhadala isikhophukile.
Umbambo wonke lo owenzakale kubosomabhizinisi unikela kuhulumende ngoba indaba yonke yaqala uhulumende aziye nangokwakhe ithanda amayenze ukuthi ishiyele isikhulisi. Kwasezela kubosomabhizinisi labo bakhuphule intengo emavinkilini abo lapho. So umlando wonke lo wenzakalayo sinikela kuhulumende ukuthi ngokuya ngokuya kuyamele uhulumende ncedise ekubhizikeni kwempahla okwenzakaleyo kubosomabhizinisi. Kusuke kwadanisa ukuthi abahlali basuke baba nobundlwangundlwangu bathatha impahla zabosomabhizinisi. But ihungahunga lelo elokuthi abomthetho ngena ngingahlangana labo but angizwanga ngabamathupha ukuthi sebesithi bona emavinkilini hhayi thathanini kodwa lingavulanami thathe ngokuthula ngoba ngengathethelela kwesinye isitolo sibe sikhule sakwethesisi pose okwamahola amahlanu abantu lokhu bezithatha ngela lona leli loda ipholisa elithuthayo. So amahungahunga la angabe abeqiniso ukuthi ezomthetho ugoqe izandla kusenzakala lokhu.
Amabhizimusi azaphangisa yini ukuthi agcwalise impahla zabo athengisele abantu?
Umumo usungani usingcono kwanamhla kusukela nje kwayizolo izolo njengabhodabhoda laba kwamanye ama-complex bekukhona amasotha akade sadini nanqambe ade hlukumeza abasakhulayo abesilisa ngalihamba likabili nje likathathu kodwa-ke sokungconywana ngoba namhlanje njengasiya edolobheni kuvuliwe emashepu amakhulu anjengabetopisi namanye nje but kuthengiswa i-small store kumbe ne-desk store abantu benze ugende ikakhulu abantu badinga okuyethunzini impuphu. Xa uhulumende engangenelanga ncedisa kusekobhizimusi lawabonakaleyo ngibona ngani kuzathatha isikhathi sibili ukuthi basanise ukuthi babuye laphade kwesona ngoba umonakalo ube mkhulu sibili sikhangelele kulelo lethu lakobulawa. Abantu abangakhululeki labo osomabhizimusi ngendlela abavula ngayo mhlawumbe lokho ke levalo lokuthi mhlawumbe kuyenzakala ngoba kayisiyo bhizinisi kuzwa abantu lokhu benalo uvalo lokuthi kuyenzakala ngoba abanye bengithi mbabuza bethi sihambe siphele izithupha ithova ngawo ikhangele kayisikeleni isovethi yejwayele iyabalwa eqonda edolobheni. So lokho kungakabi khululeki sibile ekuhambeni kwabantu edolobheni.
Lo umnumzana Melusi Moyo umabhalane obona ngenhlelo eziphathelane lamabhizimusi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelayo ekhona le koBulawayo. Wezemidlalo iqembu le-FC Platinum linqotshwe 2-0 ngele-Esperanza lakwele-Tunisia emdlalweni wehlandla lesibili esigabeni sezibaya kumncintiswano we-CAF Champions League. Intatha yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumelelo namhla itsho ukuba iqembu le-Esperance okuyilo eliphethe isicoco se-CAF Champions League selile miklomelo emine phezu kwengalane yemiklomelo yesibaya sika-Group B njengoba kumdlalo walo wakuqala libe ngutshikilobhanqa 1-1 le-Horoya Athletic Club elaseGini. Iqembu le-FC Platinum lona liyale lokhu lilomklomelo owodwa njengoba emdlalweni walo wakuqala libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele-Orlando Pirates elase-South Africa. Iqembu le-FC Platinum yilo elihleze emsileni wengalane kodwa lesi simo silakho ukuguquka ngemva komdlalo ophakathi kweqembu le-Orlando Pirates lele-Horoya wona odlalwa namhla ntambama. Ohlohlele iqembu le-Esperance ngumgadli walo utahayasin kennesi yena ulitshayele emambuleni kabili. Royal Athletic Club emdlalweni walo olandelayo kumncintiswano we-Total Cup Champions League, njalo lo mdlalo uzadlalelwa kwele Zimbabwe. Abafana be-FC Platinum badlalele umdlalo wabo wokuqala we-Super Group kobulawayo enkundleni e-Barber Fields, kodwa abatholanga usekelo oluvela kubalandeli njengoba iningi labo belisekela iqembu le-Orlando Pirates. Inkundla yamandaba kuyo ikhaya leqembu le-FC Platinum kwathiwa ilungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga njengoba inyela izibane zokukhanyisa ebusuku, yikho-ke iqembu leli likhethe ukuyadlalela kobulawayo. Amaqembu amabili azaphutha imidlalo yezibaye ehlezi endaweni ezimbili eziqhezu kwengalane, yiwo azaqhubekela phambili yaye kusigaba esilandelayo somncintiswano we-quarter final, okutsho ukuba abafana be-FC Platinum kuzamele bebophe ziqine kwimidlalo yabo abaselelayo. Umdlalo olandelayo iqembu le-FC Platinum lizadlala lele Horoya Athletic Club, kuthi ele-Esperance lizadlala lele Orlando Pirates. Emdlalweni oqhubekayo kathesi kwele-South Africa, iqembu le-Orlando Pirates liyakhokhela ele-Horoya nge-2-0. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Namhlanje kuwoza Friday uBenedict Mhlapo uxoxa lomculi weRumba umcebisi Chauke oweqembu le-Amathonga Amahle eselilamadlalade amathathu wonke esidla uBhethu.
Wasekhezo Matobo itiqale zomculo ngo-2013. Ayizangiphosi zamaseko ngo-2016 yathi yakhihliza lele elithi Mangibheka Ubaba, wasekusiza ukwazi bani featuring Sifunda Ojibhita ngo-2017.
Athi kuzimisela kakhulu lokuhlonipha abalandeli ukuthi uma wenza into yakho nethi wenza into eraiti ezothandwa abantu elalelekayo, futhi umzali lo mntwana wonke umuntu ayilalele eyizwe ifike ijule.
Leli-ke lesithathu elithi Sigqugquzela Inhlanzeko lidla uBhethu lagcwala kwabaningi kakhulu. Elengoma edlise osowabo imbe yangoluthi
ingoma ebe yinkinga kakhulu akithi track number 1 ethi Ngiboshiwe ngisejele, njengoba lizwa nje ku-background yami. Ingoma ikhale kakhulu, ngisho iZimbabwe yonkana nje ikhale kakhulu lengoma, bayithanda kakhulu abantu.
Donga-ke umcebisi kulo msebenzi. Abanye asebenza labo bagoqela u-Emmanuel Chauke, Hoffman Ncube, Bright Chauke, Nkosi Khona Ngwabi, Nkosi Nathi Moyo, Ntando Yakhe Ncube noTinashe. Lakhe likhanya ba okwesibakabaka.
Ngifuna ukuyafika kude lapho kufika abantu manje nje, njengoba nje sisasebenza endleleni siyalimala kwesinye isikhathi ngoba sisuka singabhekeki kahle kwabanye, silayike abalandeli yabona basuka bebheke laba abadala, ikanti laba abadala baqalane abancane ke manje-ke nabo sebebadala, nathi njengoba singabancane siba labadala.
Lapho-ke lizwe umcebisi Chauke weqembu le-Amathonga Amahle xoxa noBenedict Mhlapo e-Studio 7. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.